Lami ngibonge uthandono kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhla ziku 23 inkwenkwezi. Uxolo balaleli imtshina yethu bingahambi kahle olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku 23 inkwenkwezi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa sezidlela evalweni kulandela imbiko yokuthi kuza kuba lokutshengisela mhlazi ku 1 Nhlangula ngenxa yabo kuza abakulelo lizwe okungekho emthethweni. Ugatsha olubona ngezemfundo luthi luzaqalisa lamuhla ukuhlolisisa uhlelo lwezemfundo olwekhala lona olusolwa ngabaningi abathi abampofu bazehluleka ukuthola izifundo.
We will be demanding ukuthi uCyril Ramaphosa comes out and answer us in regards to indaba yokuthi ama foreigners la agcwele la eSouth Africa uzoyenzani ngawo ngoba sesimthumele ama memorandums abo abamaningi.
Uhulumende wethesa osomabhizimusi icala lokukhweza intengo yokudla njengendlela yokumususa esihlalweni ngokhetho oluzayo.
Ngokubona kwami into ekhona yokuthi silama Zimbabwe dollars amaningi kakhulu asemkambeni laphana njalo kulabantu abazama ukuthenga ama-US dollars.
Kuqhamuka impi yomvukela kwele Russia. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa sezidlela evalweni kulandela imbiko yokuthi kuza kuba lokutshengisela mhlazi ku 1 Nhlangula ngenxa yabo kuza abakulelo lizwe okungekho emthethweni. Inhlanganiso ezimbalwa zibikwa kuyizo eziqoqe ukutshengisela lokhu okuphiwe igama lokuthi National Shutdown okuze kwenzakala ePretoria lapho okukhangelelwe ukufola khona abantu besiyafikisa izikhalazo zabo kumongameli Cyril Ramaphosa. Okuningi asikuzweni kunthathela izindaba yethu uThuso Khumalo esethulela lolu daba ngokugcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa.
Kulo umbiko obhodabhodayo emphakathini owethulwe Operation Dudula labanye bathi sebekhathele ngabantu bokuza abahlala kwele South Africa ngokungekho emthethweni. Bathi bazatshengisela emigwaqweni kunsukwana ezilandelayo besithi ele South Africa kumele lilalele abakufisayo. Umkhokheli wenhlanganiso elwela amalungelo abesifazane eZim Imbokodo unkosazana Vifres Matutu uthi okwethusayo yikuthi sebekubone kaningi ukutshengisela ofana lalokhu sekucina sekuchaphakela ebantwini bonke ababuya kwamanye amazwe lalabo abaselizweni ngokusemthethweni.
Sicayisa ukuthi abantu bangasithathi kancane lesi sixwayiso. Siyazi ukuthi abantu bazathi hayi vele sihleli sixwayiswa njalo nje kuhleli ukuthiwa kasiphume sihambe odlalo nje kuthiwa kasiphume sihambe. Sithi abomama bengasithathi kancane lesi sixwayiso. Ababona ukuthi ngalelo langa umuntu uvikelekile lezingane, kungathi umuntu angaxwaya kakhulu izindawo ezingathi zilabantu abanesihlekanyana abayisiqhuku, umuntu ahambe ngokuqaphela bese siye emsebenzini abantu behambe beqaphele ekolo njengolwabo.
Isikhulume senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Bonga Mkhwananzi laye uthi bakhathazekile ngalesi sixwayiso.
Xa kuyukuthi bakubona kuyukuthi kunabantu abangenawo amaphepha abangene elizweni laseSouth Africa ngokungekho semthethweni, zikhona ingatsha zomthetho ezimelana nalokho. Kumele izikhalazo zabo baziqondise kulezo ngatsha zibe yizo ezikhangelana nalolu daba. Lokhu okuqondana nabantu ngqo bethi bona yibo abazakwenza bathi bavala nelizwe akuncedi muntu.
Inhlanganiso ezithi zizatshengisela phandle kwamaofisi kamongameli Cyril Ramaphosa zigoqela Operation Dudula sisonke People's Forum la mabanda ezombusazwe asanda kubunjwa. Bathi ele South Africa seligcwele ngakho kalisela ndawo yokugcina abantu abaselizweni ngokungekho emthethweni. Ubona ukuqoqo kwalokhu kutshengisela njalo ebona ukuhanjiswa kwenhlelo zenhlanganiso yesisonke People's Forum umnumzana Freeman Bengu uthi kusukela mhla ka 1 Nhlangula bazalubhekisa emofisini kaRamaphosa eUnion Buildings befuna into yonke imekhwimilili elizweni kukhulunywe ngokuthi kwenziwane ngabantu bokuza abaselizweni ngokungekho emthethweni.
More than 35 organizations in South Africa, from grassroots, NPO, NGOs, political parties, we will be demanding ukuthi uCyril Ramaphosa comes out and answer us in regards to indaba yokuthi ama foreigners la agcwele la eSouth Africa uzoyenzani ngawo, ngoba sesimthumele ama memorandums abo abamaningi. Sizobe sihlezi lapho asisuki asiyindawo till uCyril Ramaphosa aphuma aze azosi-address, azositshela ukuthi uzoyenza njani indaba yama foreigners agcwele la eSouth Africa.
Ubengu uthi ababuyele emuva ngokuthi wonke oselizweni ngongekho emthethweni akaphume aphele.
Sasisho ukuthi wonke ama foreigners sithi ama foreigners are illegal eSouth Africa, from Zimbabwe, from Nigeria, from Pakistan, from China, from India, from Europe, from America. Sifuna ukuthi wonke ahambe abantu abangekho emthethweni ukuthi babe la eSouth Africa. Sifuna ukuthi baphume baphayele la eSouth Africa.
Sehlulekile ukukhuluma lesikhulumeli sikaRamaphosa obengaphenduli umakhalekhukhwini lobanje uhulumende ubengakaphawuli ngalo mlayezo. Ngesikhathi inhlanganiso ye-Operation Dudula ihamba ixotsha abantu bokuza emsebenzini lesibhedlela, uMongameli Ramaphosa wathi akukho emthethweni lokhu, kodwa kufanele kubikelwe amapholisa kube yiwo athatha inyathelo nxa kukhona elizweni owephule umthetho. Lesi sixwayiso siza ngesikhathi izalwane zeZimbabwe eziphose zifike izinkulungwane ezingamakhulu amabili ezilamapemiti eZimbabwe exemption permits sezitshelwe ukuthi ziphume ziphele elizweni nxa zingaphumelelanga ukuthola la olunye uhlobo lwamaphemithi. Kusenjalo izalwane zeZimbabwe ikakhulu ezihlala elokishini leHammarskraal duze lePretoria zithi zikhathazekile ngemva kokuqhamuka komkhuhlane wekholera osubulele abantu abedlula ijumi kuleyo ndawo. Bathi balokhu esabela ukuthi lomkhuhlane wangena edolobheni lePretoria ugcine ususabalele ilizwe lonke. Melestudio 7 Johannesburg kwele South Africa ngiwuthuso Kumalo.
Ugatsha lukahulumende olubona ngezemfundo luthi luzaqalisa lamuhla ukuhlolisisa uhlelo lwezemfundo oluthiwa Competence Based Education for Social Economic Development olugoqela olwe Continuous Assessment and Learning Activities ikhala lona olusolwa ngabaningi abathi abampofu bazehluleka ukuthola izifundo ngoba bengafinyeleli amagagasi kumbe ubulembu bokusebenzisa imitshina edingakala kuyo. Isikhulumeli se-Progressive Rural Teachers Union of Zimbabwe, uMnumzana Themba Kuye Moyo, uthi sebemukele imibuzo yama-questionnaire okuqhuba lolu hlelo, kodwa okudanisayo yindlela eqoqwe ngayo limbuzo okungabangela ukuthi imbono yabantu ingavezeki kuhle.
Yes, uhlelo selisenziwa selingolokuhlaziya i-competence-based curriculum eqale ngo-2015. Kwakuvele kukhulunywe ukuthi ngemva kweminyaka eyi-7 kuzahlaziywa kubona ukuthi kuyini okuhamba kahle, kuyini okudingakala ukuthi kwenziwe. Esingakuparambezeliyeina njenge-approve embonakabadala abanika bakhonene ngakho indlela uhlelo olifuna ukukhutshwa ngalo. Umbuzo ebuzwayo ivele impendulo zababazifunayo. Le mbuzo yabo ihleliwe ngendlela yokuthi abantu bemele bangenise okunye okungaphansi, ikakhulunje ngendawo yena le ekhala abadala abakhuluma ngayo. Ithiwa bathi ama-closed questions. Akula ndlela yokuthi umbuzo lana futhi uhambelani lesimo kumbe lokufuna ukuzwisisa ngabantu. Iyakhangela indaba leyo, ngisho indaba yekhadi e-continuous assessment learning activities, eyiye indaba esebhudini emalani hayi akuna mbuzo oyidingayo.
Ungasinika umzekeliso ukuthi elingabe liyakusola njengenhlanganiso kuyini?
kina njenga ntanga nito lekanele uuti imbuzo inaveli test imbuzo ivele ilakulu evante nabara sana alayo incompetent test curriculum onga wawali evuji mteni ikocheni toikocheni aveli imuji uuti kastana nabote kukwena singandenga wawali nabanya wapate la nge zentungu ay ikondane la wena wala 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 abantu bezelelethinga nalindelela lethamaye ngoba kanye ngiyiphinya incompetence yethu curriculum leyi buya kusetshenziswe indlela makanga ama indlela makanga ukuthi commission report recommendation ezichazayo ukuthi awumelana kokuye kuphela kuyiphala oluphi solunyeka kodwa kumele kubuye lamanye ama results angenifunding uhulumende indlela makanga commission report iyatho ukuthi uhulumende kaqale ikhona okuthiwa i-education equalization fund lapha zakhangela amaripoti esilawo elizweni lokho kuthiwa akuphume imali engala ezayayizama ukuyenza isikolo okubhezingayo ukwenzela ukuthi i-competent based curriculum lenxa yenzakala ingazi ebadaleni njengalokho esikubonayo kumani fo isikhwama leso nxa abantu sikhuluma ngaso kuthiwa ilizwe kalinamaripoti kodwa kwese sikhangela thina ukuthi ngendlela okuavuza ngayo kuze kuyevumbuluka sokunabanye okuthiwa ngama-gold nasiya kuvumbulu kupresident owadlulayo umgabo owakhuluma ngokuthi sokuqasha i-15 billion kuyikhathi the competent based curriculum bona ukuthi imali zenu ziyana zazi zanethi ukuthi competent based curriculum ingayani kakhulu ebadaleni.
Kubizwe abantu bonke kumele bebe khona ama stakeholders njalo ukuphatheka kwawo ngasiza yini
la bekuyele emuva esikhangela indlela okuguguzelwe ngayo ukuthi abantu babuye kulowo mhlangano kuyakuvezela ukuthi uhulumende kakhangelani ukuthi abantu bonke bebe khona ngoba nga yinto yabhethuna ukuthi abantu bonke bebe khona njengamdala iqala ngo-2014 i-consultation lapho 2014 uhulumende wayijonile kwakulama-flyers kwakulama-poster imbiko emarediyweni yayiphuma njalo nje imbiko ema kuma-TV yayiphuma njalo kodwa kakhethu ngumlando wababali ukuthi benze amafulawa benze amapost ere yibabayenza futhi bezinye emezelo esithi ngenye indlela mhlampe sikuvuka uhulumende kakho funa ukuthi bona ababalutshana abazabe bebe khona beyenze into okuthiwa i-rubber-stamping kuhlelo lakhe vele selilungisiseziqedile kuthiwa abantu ngabayigcwalisa ijiso kumbe intando yalowo ongumnikazi wohlelo kanti ngesindebele kuthiwa enyakhele udaba isimati abantu bengavele
Hello ke ngumnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli senhlanganiso yababalisi APTUZ obekhuluma ecingweni lo sithandekile emhlanga we Studio 7. Ekuqhubekeni kokukhwela ngesiqubu kwentengo yokudla lenye impahla ezitolo, uhulumende usethesa osomabhizimusi icala lokukhweza intengo mahlayana njengendlela yokumsusa esihlalweni ngokhetho oluzayo. Iziphathamandla zikahulumende ezibalisa isikhulumeli sikamongameli Mnangagwa, umnumzana George Jaramba, bathi ukukhwezwa kwentengo lokhu kwenziwa ngabomu ukuze kusolwe uhulumende langesikhathi sikamnumzana Robert Mugabe esangumongameli lakho kwakuthiwo njalo. Sixoxe lengcwethi ecubungula izomnotho omnumzana Masimba Kutshera ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ngokubona kwami into ekhona yokuthi silama Zimbabwe dollars amaningi kakhulu asemkambeni laphana njalo kulabantu abazama ukuthenga ama US dollars so kubangela ukuthi kube le gap elikhulu kakhulu phakathi kwe official rate ele Reserve Bank kumbe esingathi auction rate siqhathanisa le black market. So abantu abaningi sebebalekela iZimbabwean dollar ukuthi abalathemba uZimbabwean dollar sebefuna ukuthi bathenge US dollar ukuze bagcine i-value emalini yabo.
Uhulumende uthi yena okungaba kubangela ukuthi umumo ube munje ukuthi bakhona abafuna ukuthi bawuwise umnotho ngabomu phambilini kokhetho, uyavumelana lakho yini lokho?
Ngiyathi mina bengaba khona sibili abantu abenza abakwenzayo kodwa uhulumende kumele asinike phela i-evidence ukuze asitshengise ukuthi bakhona sibili abayenza into enjengaleyo. Ngokubona kwami ukuthi abantu kasilathemba uzimdola awaselathemba khathesi kumbe ngingathi akabalathemba kuma-gold coins. So into ezinjengalezo zibanga ukuthi idola leZimbabwe liqhubeka lisehla ngesiqubo esikhulu kakhulu. Nxa bakhona sibili abantu abafuna ukuthi bawisele i-economy yethu phansi, umele sibabone uhulumende asitshengise sibili ukuthi yikho osekwenzakalayo khathesi. Njalo okunye okumele sikubone ukuthi kumele kube nezijeziso. Nxa bekhona sibili kumele bajeziswe ukuze into ezinjengalezo zingaqhubeki zisenzakala.
Ngokubona kwakho kuyini okumele kwenziwe nguhulumende ukuze kuvuselelwe umnotho?
Ngiyathi mina bengaba khona sibili abantu abenza abakwenzayo. Kodwa uhulumende kumele asinike phela i-evidence ukuze asitshengise ukuthi bakhona sibili abayenza into enjengaleyo. Ngokubona kwami ukuthi abantu kasilathemba uzimdola awaselathemba khathesi kumbe ngingathi akabalathemba kuma-gold coins. So into ezinjengalezo zibanga ukuthi idola leZimbabwe liqhubeka lisehla ngesiqubo esikhulu kakhulu. Nxa bakhona sibili abantu abafuna ukuthi bawisele i-economy yethu phansi, umele sibabone uhulumende asitshengise sibili ukuthi yikho osekwenzakalayo khathesi. Njalo okunye okumele sikubone ukuthi kumele kube nezijeziso. Nxa bekhona sibili kumele bajeziswe ukuze into ezinjengalezo zingaqhubeki zisenzakala.
Umnumzana Masimba Kutshera yingcwethi ecubungula ezomnotho. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elenewzimbabwe.com lilodaba lokuthi umsakazo we-SABC uze wethula umfanekiso we-documentary embali kamnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli webandla le-CCC, owawuvinjiwe nguhulumende ukuthi utshengiswe abantu eZimbabwe. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa umatasa kwele Egypt lapho alimihlangano labo somabhizimusi kunye lomongameli walelo lizwe umnumzana Abdel Fattah al-Sisi. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Nani Studio 7 liyaphila abasakazi mina engikhulumayo ngeke ngizithi igama ngibe ngicela ukubuza ukuthi khona kwenziwa yini ukuthi izano ngaso sonke isikhathi labo Mnangagwa into abayikhulumayo yonke ingamanga lapha abahamba bekhuluma khona bazama ukuletha ihistory yamanga yonke sike samuzwa futhi ngale efela bhuti ngale kugcotshwa ubaba induna umaduna esekhuluma amayamanga futhi Mnangagwa khona ngale angazi ukuthi abantu bezano babanjani. Okunye futhi engithanda ukubuza bantu bemthwakazi nanzelelani abantu bezano ngoba abantu bezano sebefuna ukwenza ingathi umthwakazi ngabantu abakhulumisa indebele kuphela. Sebefuna ukwenza ingathi umthwakazi asuye akukhunywa ngabantu basemathebheleland ngoba umthwakazi ngicabanga ukuthi likhuluma ngabantu basemathebheleland bonke kusukela eBed Bridge kuze kuyofika eBinga. Kodwa bakhona abanye abantu bezano khona lapho asebatshela abantu ukuthi khona hayi umthwakazi ngabantu abakhulumisa indebele kuphela, line likhulumisa itonga lingabi ingxenye yomthwakazi ngoba umthwakazi ngabantu abakhulumisa indebele, line likhulumisa isuthu ngapha endaweni zaseGwanda lingabi ingxenye ngoba umthwakazi into ngeyabantu abakhulumisa indebele. Sebeqalile futhi abantu bezano ukudivida abantu ngoba vele izano yasungulelwa ukudivida abantu libananzelele.
Sithi 7 salibonani njani? Hayi, thina siyaphila ngoba njani bonke khona ngapho. Hayi, thina hapa siyaphila. Hayi bantu bekithi, siyazibonga indaba ebesipha zona, zimnandi kakhulu indaba ezinhle, indaba ezohlunga, zindaba futhi esizithandayo. Siyazithanda mpela mpela. Hayi, ngithi kuyamphawula ngendoda lo kuthiwa bantu bomkhandla, kuthiwa mkhandla, kuthiwa banothi wayeli ovede uthi eZimbabwe kulungile, yeso kungcono, sokungcono. Umuntu lo kakhulumi kuhle, kakhulumi kuhle, usivusulaka lathi sinje sasingama-ovet, usivusulaka, usivusulaka undoda lo, ngoba naye ikhulume esithi eZimbabwe sisezamabhunu. Ye, aburongo kwakutheni? Akulabhunu elake labulala umuntu, akula. Kathesi emagugurawonde babulala abantu, babulala bababethu, bababulala babaqeda nya. Yena kathesi ukhuluma uthi yena ye kwakungcono, ye kathesi kungcono, kasabuza isithupha, uzabuza isithupha esinde suda ukhuluma into zobulilema okay, bathi singathuka nothi ukhuluma into zoburabi uyazipeza sicaphula, uyasicunule kakhulu lo muntu lo. Nxa esinde suthi umgabe emfunze esinde suthi engabakhulumi rabithi idoti kwakhuluma badlilo isuthi esuthele endlini yakhe, akhona ukuthi kwesuthele phezu yethu. Sakufelwa ngabazali bethu, sakufela yini? Kanti suyaphila kathi uzamkhangela usewumkhehlekhehle lo mpopho ngaze kobambo pho kukhuluma ngompopho, umpopho engawubambe bekeke ipopho umkhehlekhehle nje, kanti usuyadlisa ulisa umnangakho. Hayi ke langakhulumi okuningi ngoba nasuka umsukela umlanda ngapha, akukhulume rabithi umuntu lo. Thank you, mbongelezo.
Salibonani, salibonani balaleli be-Studio 7. Okhulumayo nguzikhali Ndebele, wesigaba sakwaMasendo ePlumtree. Ngikhuluma ngise-South Africa. Ngithi balandeli be-Studio 7 nabalaleli, ngoba selokhu sazala sizalelwe ekuhluphekeni, singakaze sibe ngabasebenzi abatheni, singakaze siyidle imali yaselizweni lethu, ngoba sakhula kwabanzima, sahluleka lokuqeda izikolo, safohla elizweni, saphila kwamanye amazwe kungekho okubalulekileyo kithi ngendaba yokusebenza. Sibe sikuholiday nje sithithibele kungalalutho olutheni kuthina. Kodwa indaba ezibuhlungu esizizwayo is about ukuhlukunyezwa kwezisebenzi ezisekhaya elizweni lethu leZimbabwe. Sihlukunyezwa ngamaChina, abantu ababuya ngaphandle loba belolwazi lomsebenzi, le michina yokusebenza. Kodwa kuzisa kakhulu ubuhlungu ukuthi utholakale usuhlukunyezwa uselizweni lakini ngabantu abangeke bakuholela imali etheni, kodwa bona abazokwazi ukuthi bakhiphe leyo, bathathe yona le mali abayisebenzelayo bayokuphilisa imuli zabo ngaphandle, bezenelise futhi ngokunjalo. Kodwa okubuhlungu kuthina sithi uhulumende wethu osiphetheyo aye akunanzelele lokho ukuthi akumelanga sihlukumezwe futhi siselizweni lethu sivele sizihluphekela. Siyazi ukuthi amakhampani amaningi angenayo elizweni, njengoba lelizwe lingalamali bazoziphandela bona, thina esikutholayo sithole emsileni imali engenelisi ngisho lokuwondla imdeni yethu. Kuyindaba ezibuhlungu kakhulu ukuthi uzwe abantu abaselizweni bekhala ngokuthi sebetshayo ekubeni kuthiwa ilizwe lathola inkululeko. So kusizwisa kakhulu ubuhlungu ukuthi inkululeko yakhona iyabe ingakuphi lapho njengoba sesiqala futhi ukuhlukumezwa. Ukungena kwabo bengamaChina sasikuthokozela sithi maybe kuzaba lolunye usizo, kathi kuyizinyembezi futhi kuthini. Ngiyabonga, angeke ngibe mningi kakhulu ngoba singakhuluma ilanga lize liyophuma ngokuthi sihlala sikhala inyembezi about ilizwe lethu esilifunayo, esilesifiso sokuthi siyephila kulona. Ngelichiya lapho bathandekayo okhulumayo nguzikhali njalo ozalwa nguVivian Ngwenya lo Ndolilo Ndebele esigabeni sakwaMasendo. Ngiyabonga,
ngitshonile emsakazweni. Mina ngibawa umpofu obuyala enkaya. Ngilo mbono ngangazi mhlawumbe ngathi ngumbono kumele ngithi ngumbuzo ukuthi kungani kathi siNdebele sibulawa kabuhlungu kanje. Uthola ukuthi abasakazi bakhuluma amanye amagama ayesiNdebele, bawakhuluma ngenye indlela. Olula ukuthi alinanzelele ukuthi alilandelele igama lakho, nibonga ukuthi hayi leli liqosheme, leli alisilo igama lakho, asiyindlela elikhulunywa ngakhona. Angazi mhlawumbe ukuthi sihlangana lezinye iy'ndimi, sihlangane sigcine sokukhulunywa ulimi olungazwakaliyo, olungaqondile kahle. Yebo, siyazi ukuthi ngeke usikhulume kahle sonke sibe singesiphelele, ungazange udobhe olunye ulimi uhlanganise. Kodwa ke siNdebele sibulawa kakhulu okwedlula sonke indima, okunjengokuthi umuntu athi khona maye ekhuluma ngendlondlo uzithi idlodlo hayi indlondlo loba athi ipipi etipimbi hayi bakithi asikhulumeni isindebele njengoba sinjalo uma umuntu engasazi isindebele angazi kumbe ngumbono wami kumbe mina yimi esengikhuluma izinto ezingayisizi kodwa-ke isindebele sifanele ukuthi sikhulume njengesindebele njengokuthi isishona laso sikhulunywe njengesishona uma kuyisitonga sikhulunywe njengesitonga ukuthi sikhulunywa njani isikhalanga sikhulunywe njengesikhalanga kuhlonitshe indimi ukuthi indimi zonke zihlonitshwe njengoba zinjalo ngoba abanikazi bazo bengabantu abaphila emhlabeni abalelungelo lokuphila emhlabeni njengoba unkulunkulu wasidala ngokulingana sifana sonke emhlabeni angazi mhlawumbe uma kuyukuthi kukhona engiyabe ngokukhulume kwaba ngokungalunganga ngicela uxolo weko kodwa ngombono wami yona lo ukuthi isindebele kasikhulunywe amagama amaningi akhulunywa lapha Studio 7 akhulunywa ngabantu abafunda izindaba zesindebele abakhuluma isindebele uyathola ukuthi akhona amagama abawasebenzisa ngendlela engaqondanga angazi ukuthi mhlawumbe kuyabe kuyukuthi sivele sesikhulunywa njalo isindebele.
Siyabonga abalaleli bethu, lawo-ke bekungamazwi enu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika sokuqhamuke impi yomvukela kwele Russia, amabutho azithi Freedom of Russia Legion bahluthuna amadolobho amabili awesigaba seBelgorod esingqelelane le-Ukraine ngemva kokulwisana lamasosha lamapholisa ahluliweyo abaleka. Uhulumende wele-Ukraine ulandule imbiko yokuthi nguye okhokhela umvukela lo. Ukuze sizwe okunengi sihlaziye lolu daba lomnumzana Raphael Mthombeni ohlaziya izombusazwe.
Nga kuyikuthi liqiniso lokho kuyabe kusitsho ukuthi yes, mina mbona ngathi sebediniwe. Ngoba angithi uyabona ukuthi nxa impilo iqala laphana ye-Ukraine kwakungathi uPutin uzahambisa impilo masinya masinya nje abantu bathi yanga yanga bayephekela abantwana kodwa ke sekuthethe phose umnyaka umnyaka sokuhambile sibili amasosha asediniwe njalo mbona ngathi baya abangeke bavume kodwa bayachaywa laba abe Russia ngoba izikhali lezi ezinye abazisebenzisa kathesi zeMelika ziyadlula laphana ziyechaya ngemuva kwalapha amasosha la akhona okunjengokuthi angithi command center iyabe ngemuva bona bephambili. Kungenzakala khonoko sebeswela ukuthi bathole ama-supplies lezinto zonke phambili ngale. So ke khonoko kungenza ukuthi benze ukuthi sebediniwe sebevukela umbuso lo okaPutin. Ngibona ngathi kungaba njalo. Khona sibile eqinisweni impi yakhona kayisaqedakala ukuthi iyenze njani. Nga ngingahle ngiphendula umbuzo wakho wesibili. Ye, kuliqiniso sibili ukuthi amabutho la awe Russia asethwele nzima kawasabona ukuthi enze njani ngaphandle kokuthi benze khona ukuba ngumvukela kodwa kukaze kuzwakale impi lokhu yabakhona ama-Russians bayelaba nabantu abangavunyelwayo ukuthi babenze umvukela against the government ngoba umbuso wakhona yiwona lo oqinileyo li-authoritarian kind of rule eyenza ukuthi abantu bahlale bencindezelwe kuphela. Yikho ke engingakwaziyo ukuthi uza kwenza njani yena uPutin khonapho ukuthi aqondise kumbe abuyisele lamasosha endaweni yawo.
Lo ke ngumnumzana Raphael Mthombeni ohlaziya ezombusazwe ekhuluma ke ecingweni eseTexas ngapha kweleMelika. Singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa sezidlela evalweni kulandela imbiko yokuthi kuza kuba lokutshengisela mhla ziku-1 Nhlangula phezu kwabokuza abakulelo lizwe okungekho emthethweni. Ugatsha olubona ngezemfundo luthi luzaqala lamuhla ukuhlolisisa uhlelo lwezemfundo olwekhala lona olusolwa ngabaningi abathi abampofu bazehluleka ukuthola izifundo. selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com. olivalelisayo ngu Chris Gande, ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.